ukugijimisana okukhona eKwaZana kumbe okukhona phakathi kwedolobha leHarare angakubona. Mhlawumbe kungabe kubonwe ngabanye, but into esiyaziyo ukuthi eyaziwa ngumuntu wonke ukuthi eKwaZana kuconstituency kade engakapresident uNelson Chamisa, yiconstituency ke engasela muntu njengoba upresident engami kwiconstituency. Okwenzakalayo ke ukuthi silamakhadeze amabili, inkokhelo ezimbili ezomhlangano ezibe sifiso sokubana zimele iKwaZana East. But kungasenani akukaphuthi khona lokho ngenxa yokuthi phakathina kwalaba bantu ababili nabalandeli babo nabasekeli babo kukhanya ngani kulokungezwani okukhona. But ambona ukuthi singaze sithi ukuthi khona sokulo msindo osusenza ukuthi abantu begijimisane, ngoba leyo yinto emdeni, yinto engalungiseka. Abantu bayahlala phansi bebonisane bese bejimisane ukuthi kuhambe njani. But ngokukholwa kwami mbona ngani ubukhokheli bebandla, hayi indaba bona yona leyo buyiphethe ubukhokheli njalo, mbona ngani kuyaphuma impumela ngaphakathina kwamalanga amalutshwane alandelayo.
Singathi-ke sokuyabe ngaso kwenziwa khonokho kuyabe sokuqediwe ama-primary elections kumbe kabe kumenjani?
Into eyakwenzakala ukuthi ubukhokheli kuyananzelela ukuthi ukudonselana phakathi nako kwenkokheli ezimbili ezize zifisa ukumela abantu beKwaZana yinto engasihlupha thina njengebandla. Inxa yalokho-ke kuyafika esimeni esokuthi sikukhiphe ezandleni zalabo ababili abalesifiso sokumela iKwaZa, bese kusithi-ke abunye ubukhokheli bube yibo obuyahlala phansi, bese kusithi njengoba laba-ke bebabili kube ngushiki lobhanqa, i-consensus yalile, akekho ofuna ukuthi esondele etshedele emuva etshiyele omunye, bese sisenza njani. I'm sure ukuthi khona inkokheli zebandla zingahlala phansi zizabonisana ukuthi khona okuyikho okungaseva i-interest yabaningi yikuyini.